endaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kumpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli we MDC mnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile ukukhetho lokudinga ummeli we Glenview South edalela eParliamente, lokhu akutsho ukuthi ukhetho soluqutshwa ngokukhululekileyo elizweni.
Kodwa siyawona lakho ukuthi ikakhulu eGlenville lapho esinqobe khona kube lemizamo emkhulu kakhulu eyenziwe izano izama ukuthi impumela yalolu kuthetho ingabi ngeqiniso.
Imuli yakomgabe ithi ulakho ukubekwa lapho okungaziwa muntu njengesiko labo.
Nxa la umlangakwa kuyukuthi into zakhona ulesandla kukho, hayi indaba yakhe liyeza la elakhila.
Namhlanje kuhlelo lodlakela lwezenophobia kwele South Africa sihlaziya udaba lokuthi kungani abahlala ema hostel kuyibo ababangela loludlame.
Ama hostel wona lawa akhele igoli uhlala abantu abangamaZulu ikakhulukazi. Ezinye izizwe ungazithola kodwa zincane kakhulu, uthwana kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile kukhetho lokudinga ummeli we Glenview South edale leParliamente eHarare olwenziwe ngomgqibelo, lokho akutsho ukuthi ukhetho soluqutshwa ngokukhululekileyo eZimbabwe. Ngokunjalo, umnumzana Chamisa uthi kulesidingo sokuthi kuguqulwe indlela ukhetho oluqutshwa ngayo, njalo leZimbabwe Electoral Commission ibunjwe kakutsha ibe luhlangothi oluzimeleyo olungeyamelanga kucele leZANU-PF. Isigaba seGlenview South besivele sisezandleni zeMDC, njalo onqobileyo umnumzana Vincent Tswangirai, indodana kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai, usithethe isikhundla sikadade wabo uBimbayi wabhubha ngamanxeba awengozi yemota. Kukhetho lokudinga ummeli weMangwe kunqobe unkosikazi Hlalani Mguni oweZANU-PF ongumfelokazi kamnumzana obedingwa Mguni, yena owayephethe lesi sikhundla. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Impumelelo leyi ayimangalisi ngoba itshengisa ukuthi iMDC ilokhu ithola ukusekelwa ngabantu abaningi emadolobheni, kodwa siyazi ukuthi nasemakhaya lakho sokunjalo. Udubu lukhona lelo lokuthi umahluko ngokuthi abantu emadolobheni bakhaliphile ekuthini bangavumela iZANU-PF ukuthi ibe yintshontshela ukhetho. Kodwa siyakubona lakho ukuthi ikakhulu eGlenville lapho esinqobe khona kube lemizamo emkhulu kakhulu eyenziwe izano izama ukuthi impumela yalolu kuthetho ingabi ngeqiniso, yehluleka nje. Kodwa sikubone kakhulu ukuthi irigging ibikhona eGlenville. Izano ibifuna kakhulu ukuthi kuthiwe isithole ubusekelo obukhulelizwe lonke jikelele.
EMangwe emaphandleni inqobile iZANU-PF, yebo bebevele besiphethe leso sikhundla, kodwa abanye bebenakanele ukuthi ngokubhidlika komnotho, ngokuhlupheka kwabantu okukhona, ibandla lenu belinganqoba, belilakho ukunqoba kuleyo ndawo.
Namanje ngokubona kwethu sinqobile, siphumelele kakhulu eMangwe. Udubo lube lokuthi endaweni zemaphandleni izali isebenzelana ndanye lezekhe batholakale begijimisa ukhetho ngendlela esingeke sithi beyiqondile. Ama ballot paper ukuthi abehamba njani sukaphi bekunzima ukuwalandela. Yikwesi kuchoyo ukuthi izalo lokhilisa kakhulu ngokusebenzisa izindlela ezingaqondanga ukuthi yenze izano iwine endaweni eziningi kakhulu. Kawula muntu noyedwa ongakholwa njalo okuvumayo lokho ukuthi izano ngabe lokhisa wina kumbe saphumelela endaweni eziningi ikakhulu emaphandleni asemathebeleni.
Eliza kwenzani ngakho pho?
Ikhona imizamo esihlezi phezukwayo manje esiyisebenzayo esizama ukuthi incedise ukuthini eminyakeni eminingi elandelayo ukuqilibezela okwenziwa izano kungaphumeleli.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umzukulu kaMuyi umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe umnumzana Leo Mugabe uthi udaba lokuthi uMugabe uzabekwa ngapi lokhu lungakacaci ngoba izinduna zomango wakibo ekutama kozwimba yizo ezizakhuluma ukuthi abekwe ngapi. Kodwa iziphathamandla zikahulumende bese zithe uMugabe uzabekwa emathuneni amaqhawe esizwe ayiNational Heroes Acre eHarare ngoba waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kodwa uLeo Mugabe uthi uMuyi ulakho ukubekwa ebhalwini olungaziwa muntu ngoba kulisiko labo elithi umuntu olesikhundla njengoMugabe kumele isidumbu sakhe siphathwe njengenduna efihlwayo hathi efakwa emangcwabeni emphakathini. Kesizwe amazwi kaLeo Mugabe.
If a chief dies, the announcement is not the way we announce any other person who is dead. Even his burial place remains a mystery, a secret to those inner, the chiefs and the elders. They are the ones that determines which cave they are going to put him and where they are going to bury him. When he was 93, 94, he was able to walk, but the speed with which he deteriorated after the coup is just incredible. And I can imagine what was going through him, and this is why I'm saying he rested.
Lawo ngamazwi kamzukulu kaMuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uLeo Mugabe ochasise njalo langokuthi uMugabe wayeqinile ngesikhathi ebusa ekwanisa ukuzihambela kodwa indlela asuswa ngayo esihlalweni yacobodisa impilo yakhe waze kwafika isikhathi sokuthi asichiye. Kunjalo nje sokuqhamuke inkulumo phezu kosuku lokungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe. uMugabe ukhangelelwe ukungcwatshwa ngesonto mhla ka-15 okulilanga njalo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe ethakazelela khona ilanga lakhe lokuzalwa i-birthday. uMnangagwa ufikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 ngelanga linye lona leli okuyabekwa kona uMugabe. Abanye bathi lokhu kwenza kukhanye ungani uMnangagwa uyathakazelela ukutshona kukaMugabe ngoba nanku nguye njalo owamhluthunela intambo zombuso ngedlame. Amanye amalunga omndeni kaMugabe athi akafuni la kumbona umongameli Mnangagwa emngcwabeni kaMugabe. Kambe ukuhlangana kwelanga lokuzalwa kukaMnangagwa lomngcwabo kaMugabe kungaba kuhleliwe ngenjongo na? UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe okunenge.
Engingakwaziyo ukuthi kambe kungakwi ukuthi into enziwe ngabomo kumbe into enziwe kwahlangana nje kungela muntu obevele kukhangelela ukuthi kuzamele kube njalo ngoba kangiboni ukuthi uMnangagwa engakwenza ukuthi ayekwenza ama celebrations awe birthday yakhe ngapha besiyangcwaba uMugabe ngiqinisa lokuthi umngqobo kaMgabe uzaphiwa ihlonipho kule birthday kaMnangagwa. Nxa kuyukuthi yinto ukuthi vele abantu laba ngeze kube bazi imvelaphi yabo, ikakhulu into zabo zama-rituals lezi ezokuzigeza nje umnyama, ezokuzithwamisa and so on and so on. Ngeze ke sazi ukuthi kungakukhona yini okungahambelana nalokhu, kodwa nxa kuthe kwaba yinto nje ukuthi yizehlakalo zihlangene njengasuku lunye, hhayi akulacala.
Kodwa abakomgabe bona ubona kubaphatha njani lokhu, ikakhulu sikhangela ukubana bathukuthele bathi uMnangagwa waba lesandla ekufeni kukaMgabe ngoba nguye owamgenqula embusweni, impila kahle yakhe yahle yaqala ukutshabalala khonapho.
Bengabe besitsho njalo mfokankomo, kodwa okusalayo ukuthi umlimi uqumile ukuthi impilo kaMgabe iphela ngaluphi usuku. Nxa kukuthi uMnangagwa elesandla laye olwakho usuku luyeza and angeke luvike. Kulutshwane singakukhuluma ngokuthi uMnangagwa nguye mhlawumbe oyengezelela ukuthi ufa kaMgabe kube maduzane, ngokuthi ngemva kokukhutshwa embusweni ngumuntu ongasaphilanga kahle impilo yabeyijwayele, lo kwagcina sokumaffecta layo ukuthi impilo yakhe nje yehle, kwagcina kusiyafika esigabeni sokuthi ngumuntu okuthiwa usedlule kulomhlaba ngenxa kokukhitshwa embusweni. Okusalayo nkomo, ilanga lakhe lalivele lizafika and yilo lonele lefikileyo elaqunywa ngumlimi. Nxa layo uMnangagwa kuyukuthi into zakhona ulesandla kukho, hayi indaba yakhe liyeza la elakhe ilanga.
Ukhulume ngodaba lwegugurawundi ukuthi kulusizi ukubana udlulile uMgabe lungaphathwanga lolo daba, kodwa bakhona abaseleyo ayisebenza labo, lungaphathwa njani besaphila labo bantu?
Udaba lwegugurawundi mfokankomo lubuhlungu kakhulu ngoba bona babantu uMgabe asibulala elabo, omunye wakhona nguye ngupresident lamuhla. Kuza kuba nzima ukuthi indaba yegugurawundi abantu laba bethonisiswe kuyibona ababusayo. Kusamele ukuthi kube lamanye amaqinga athile abantu abangaphuma lawo ekuthini nxa kuyukuthi abantu bezimisele ukuthi sifuna abantu labo ukuthi bejeziswe besaphila. Kusamele ukuthi ke sithathe elinye izinga elithile kustruggle sethu njengesizwe sohlanga, ukwenzela ukuthi sibe lakho ukuthi abantu laba sibabambe qhaka baye emthethwandaba bayethonisiswa ngamacala abawenzayo.
Lo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni ke lapho elontungameli inkomo weStudio 7 eseBiltane. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imuli labangane bakamuyi uMajor General Trust Mugoba, owaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero, imvalelisile, ivalelisa isidumbu sakhe emzini wakhe eJivu. uMgoba uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lithi sokulokusilela kwempuphu ezitolo zakoBulawayo. Okwamanje ke sengigoqa izandla ngihlale ngiliphe ithuba lina balaleli bethu kumlayezelo yenu elisithumela yona ngeWhatsApp. Ke sizwe ke.
Yebo mfowethu, siyabonga. Hayi, siyabonga umsakazo wenu lo osisakazela ungaphesheya. Thina uRobert Mugaba simkhaleli ngalutho ngoba kazange asenzele ngelutho. Amazwe angaphandle iwazwakala esithi liqhawe leZimbabwe is a former, is a leader, is a positive leader yaseZimbabwe. Thina konke lokho asikuboni ngoba akunanto asenzela yona ngaphandle nje kokuthi asibulale ngegugurawundi yakhe ayithumele emathebheleni, yabulala abazali bethu, yabulala abafowethu, ibaphosele emgodini bephila. Konke lokhu akusoze wafa kwaphela ezinhliziyweni zethu ngoba useze wahamba engazange waze waya wakukhuluma ebantwini ukuthi ubeka kuphi uyakuvuma yini noma lokho ekuphika kazangaze phambi kwabantu abachazela ukuthi kube kanjani namanje abeqembu lakhe lokhu besala kukhona lokho ikho thina sithi noma ehambile asinazo inhlungu ukuzwelana naye nabantu abakhe asibazweli nomama wakhe asimzweli ngalutho ngikhuluma kunje manje imigwaqo yakithi ifile akunamabhizinisi eZimbabwe asinamali imali uhambe nayo ufe nayo ngikhuluma kunje manje esigabeni sakithi lapho kuzalwa khona unkomo umgwaqo odlula emathuneni abazali bakankomo akunathara kuzanya kufakwa ithara kwake kwalinganisa ukuthi ungani uyalungiswa ukuthi ufakwa ithara zanye kwafakwa lutho until today for 44 years
basakazi linjani linjani yabona lo baba okhulumayo lo emathebeleni south othi uyamhlonipha umgabe akayenzanga lutho lubi uyagula ekhanda lo ugula kakhulu lo ukuba kuzana ukuyamphambanisa ikhanda
ale njani balalela bahle ngisho nabasakazi baka studio 7 yazi ngizwa emoyeni wami kwehle something anilitshe liphumile belinyathezele emahlombe angila stress ngendaba kamgabe mina vele futhi angifuni la kuyizwa ngoba inthelela umoya omubi ngendlela abulala ngayo izihlobo labangani konke nje yazini izihlobo zethu ezafa zaphela ngombhuqazwe kumtholile naye
salibonani basakazi bethu be studio 7 igama lami ngulenos ncube ngithanda sibili ukuthi ngitsho kusenhliziyweni yami mina bengithi ngifisa izimbabwe yethu leyo ibe izimbabwe enhle sibili ezakulunga sibili siyafisa kwesisemazweni siyafisa ukuthi sibuyele khona ngale zimbabwe bona laba bayibusa izimbabwe bananzelele ukuthi bayibusa ngendlela bengayibusi njengokhulu wethu lo osetshonile owayibusa ngendlela ezingayisizo kanye labona laba abanye bakhe ababeyibula labe bonke izimbabwe ngifisa ukuthi labo bebe bayezwa nje ukuthi sifisa ukuthi balungise ilizwe lelo libe right nje bengaqala ukusitshela amanga lokho besithi bona yibo bakwazi ukubusa ilizwe kuhle besithi ilizwe belibulala kangako kambe bazalibulala koze kube nini ilizwe lokho esilala emzini singakwazi ukuthi siye ekhaya ngenxa yokuthi abalungisi izinto zihambe kuhle khonapho izimbabwe leyo hayi ngendlela esebenze ngakhona hayi thina sifisa nje ukuthi ngathi uNkulunkulu uyathela umusa wakhe nje ya kube ukuthi phithi nje bebone labo nje izinto sesibayimele kubi bona laba bavulalile izwe lethu kangaka kambi izwe lethu elihle khaya sesithwele nzima kusaphileki ungakhangela kade abanye bethu abase-South Africa bathwele nzima khona ngale ngenxaze elizwe lona leliyane likamgabe lomnangagwa balibulala balenza laba njeyana khaya sakuhlaleka abantu bayafa khona le bayabulawa ngenxaze ukuthi bazame ukuyadinga impilo engcono khona ngiphelela khonapho
msakazi ngiyabingelela ngihloniphana inkomo msakazi engithanda ukuthi mphawule ngakho namhlanje ikuhamba kukababa uMgabe la emhlabeni singathi esintwini sakithi umuntu noma enezono kukuningi akwenzayo kodwa masehambile emhlabeni kusho ukuthi izono zakhe sebhekane nazo noNkulunkulu sengathangalala ngokuthula nomdeni wakhe sengathi nebandla lezanu-PF sebengakwazi ukuthi kucace phela ukuthi uyangcatshelwa kuphi ngoba manje ngibona sengathi kulokho kusase nokudonselana phakathi komdeni nebandla ukuthi bemngcwabele kuphi ngiyazibongela baba
sanibona nemsakazweni hayi zwile bekhuluma ngumongameli ukuthi sicabangane ngokuthi ayingcotshelwa ngapi akahambe heroes acre khona legangeni ehlala nabanye uJoshua Nkomo wathi efuna ukuyangcwatshwa kibe kezi wala wamhambisa khona le ehlathini naye akaye khona le ehlathini ayongcwatshwa khona
Hayi siyabonga ke balaleli bethu ngamazwi ke eliwathumele ngeWhatsApp. Siyacela ke balaleli liwenze abe mafitshane ke ama messages enu lingakhuluma okwedlula ama 3 minutes 5 minutes njalo lingathuki likhulume nje amazwi akhayo. Siyaziye imboni ihlukana kodwa hayi ukuthuka siyehluleka ukuthi siwafake emoyeni. Siyabonga.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uzangabezanga enduku. Besithatha besifakele indlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
South Africa uzangabezanga enduku.
Kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabo kuza kwele South Africa oluthiwa izenophobia ngesiNgisi. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya ukuthi kanti vele kungani abangela loludlame bengabahlala kuma hostel awe South Africa.
Ama hostel babu Gandhi kuzokhumbuleka ukuthi indawo kakhulukazi okuhlangene khona okuhlala khona abantu ababanga besilisa. Yebo kambe ekuzameni ukudambisa loliya dlame olwalusiba khona lepolitiki ngama 90s, i-government ka-ANC yawashintsha ama hostel yathi akube zindawo lapho kuzohlala khona abantu besifazana nabantwana ukuzama ukuqeda khona lokhu ukuthi abantu besilisa uma behlangene bebodwa kulula ukuthi bengacabanga izinto eziphuma eceleni ezifana nalezi ngoba kuyabe kungamadoda wodwa nje kuhlangene nokukhohlisana nokuthi uma kukhona abanezinhloso eziphephecelezi kulula ukuthi bengabasebenzisa abantu abafana nalabayana ngoba bayibutho lapho abakhona balibutho inqwaba nje yamadoda amaningi. Yikho esibona ukuthi mhlawumbe kuyileso sizathu ukuthi kulula ukuthi umuntu angangena phakathi kwabo abasebenzisi ngoba nxa ngabe kukuthi abantu bezashiya inkulumo yomholi onjengobutheleza umholi ohlonishwayo kakhulu esizweni samaZulu bemshiye ekhuluma bezokwenza into eyikuganga efana nale uyabona ukuthi kungaba khona isandla sesithathu ngoba neminista yamapholisa uBhekicele uke wakuthinta lokhu ukuthi kukhona abakutholayo okuyisenzo sabathile ukwenza yonke lomkhubo wenzakalayo ngoba sokuphambuka babugani sekuphambuka ngoba nabo abaSouth African amanye asethinteka izitolo ezingezama South African nazo seziphangwa lokho sokusithanda ukuthi kukunikezeke omunye umqondo ukuthi lento ayinjengobani kade iqala ibhekiswe kwabo ukufika nje kuphela kodwa ukusho ukuthi vele kukhona la ebheke khona mhlawumbe uma sesingaya kupolitiki kuhloswe ngakho ukubukela phansi i-state yelizwe lase South Africa. Ngicabanga ukuthi leso sizathu esesenza nokuthi sibone i-government isiqala ukuthi isukume iqinise ingalo yomthetho.
Kanti njalo kungani kuthiwa bona labo ababangela udlame lonalolu ngabe sizulu? Kanti kuhamba njani khona?
Kuyikho engichazayo babugandi ukuthi ema-hostel, ama-hostel wona lawa akhele iGoli uhlala abantu abangamaZulu ikakhulukazi. Ezinye izizwe ungazithola kodwa zincane kakhulu, zilutshwana kakhulu ngoba lento ibuyela back kuzona leziyana iy'khathi zama-90s lapho kwakuvele amahosteli agcina ishintsha eba yisidleke senkatha kwagcwala-ke abantu abangamaZulu emahosteli. Yikho-ke kuzabukeka ungathi kunjalo kodwa futhi angisho babugandi ukuthi khona lapho emafletini lapho akade sebengena khona eHillbrow ayisikuthi indawo yabantu bokufika kuphela indawo kukumhlaba uhlangene maningi ama-South African ahlala khona bona futhi abantu abangamaZulu baningi ongabathola khona lapho emafletini okuthi uma bengena besenze njalo bengalimaza asengaba khona amaZulu angachaphazeleka kulolo hlaselo babezolwenza ngoba kwesinye isikhathi uma ungananzelelanga ungekwazi ukuthi uhlumhlukanise umuntu okhuluma isiNdebele nomuntu okhuluma isiZulu masinyane ngoba abantu abangamaNdebele osukudala bahlala lana inkulumo namaZulu isifana kakhulu so nje kuyibugebengu kakhulukazi nje kuyibugebengu esesibubona kwenze yebo kambe asinyeke sithi akuqondanga abantu bangaphandle kodwa nje nobugebengu sobukhona
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo lapho esihlaziya khona udlame oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Kusasa ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu sixoxa ke lomnumzana George Mkhwananzi enye njalo ingcwethi sikhangela ukubana kanti kungani abahlaselwayo kusiba ngabansundu kuphela wona amakhiwa amaChina lama India begcwele eSouth Africa lingakhuthwa yilolu hlelo.
Sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela
lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kundaba zangapha kwelemelika, amalunga edale leSenate awebandla lamaDemocrats aseqalisile ukwenza imizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni ngokusebenzisa umthetho okuthiwa ngesilungu yi-impeachment. Kambe kuzaphumelela nalokhu? Sibuze isizalane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Raphael Mthombeni lumbuzo.
Kungenzakala mbona ngathi kungenzakala kungeke kwenzakala kodwa ke mbona ngathi nxa kuyikuthi akwenzakala uzatshiya ibandla lakhe lisegcekeni ukuthi livikela into engayisizo yikho engikubonayo mina ngoba yena nxa ukhangele imicijo yonke efuna ukuthi umuntu angaba impeached isegcekeni yonke kusegcekeni lokho ukuthi indlela aziphatha ngayo angaba impeached.
Kodwa sike sabona phambilini lapha nxa kulo daba olufana lalolu abanye bakhe abama-Republicans bayamvikela, ubona ungani bengamhlamukela yini nxa sokubuya lolu daba ngoba siyazi ukubana baze bamxotshe kumele basebenzelane amabandla wonke.
Yebo, kufanele ukuthi amabandla wonke asebenzelane ngoba ikakhulu i-Senate ngoba ngithi i-Senate iyo ezafuqa lolu daba kakhulu. Yona uyibambile-ke ngoba ule-majority ku-Senate. Ngingazi-ke khonapho ukuthi bakhona yini abangahlamuka. Nxa kuyikuthi bakhona abanye abazafuna ukubuyiselwa ezikhundleni ngama-elections engxenye yibo labo okungakhangelela ukuthi bangahlamuka bese sabele ukuthi abantu bazabalahla nxa sebezame re-election.
Kanti pho njengoba ukhetho lona soluseduze umnyaka ozayo lapha, bakeleleni ukuthi bamelele ukhetho nxa kuyikuthi abantu abasamfuni asuke?
Hayi, angithi ngibona ngathi balungile ukuthi bahambe ngayo nale indlela ngoba angithi bayalalela phela njengoba bengabantu abamele abantu ezigabeni. Bayalalela ukuthi izigaba zithini. Izigaba nxa kuyikuthi zithi impeach, 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 kufanele ukuthi bahambe ngalona lolo nyawo ngoba lalo bangaluyekela lonolo lwe-impeachment. Kuyabe kungathi bamnika ilayisensi yokuthi bona hhayi uyenza kuphela lo kodwa right. Ngibona ngathi ba-right.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasixhuma njalo kundaba zethu zakusihlwa ngo-half past seven. Igama ng Chris Gandhi.